soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mfufu 2017 ngoChris Gandhi.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Robert Mugabe ubikwa ithukuthele kanonwabo phezu kwamazwi kamsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa othi wafakelwa. Njalo sikhuluma nje uMnangagwa uvika elomhlangano lentatheli zindaba.
Usuku ethu uthakazelela kakhulu ngoba sibeka emuva bekuthi imisebenzi yethu esiyabe siyenza siyenza kanjani, njalo siphinde sibeke masibona ingane zethu esiyabe sizifundisile sesisezindaweni ezinhle eziningi besebenza kahle, sibona ukuthi hhayi impela siyabe sisebenzile.
Ababalisi beZimbabwe babambane labanye babo emhlabeni jikelele lamhlanje ekunanzeni ilanga eliqakathekisa umsebenzi wabo ele World Teachers Day.
Indawo zonke zelizwe lapho abantu bethu abezethu abazabe bebuya khona emizinini bezolubhalisa ezikolo lezitolo namanye amasenta aduzane lani.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisela ukuvota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa utheze olulenkume ngempela sonto lapho athe wafakelwa ithefu njengalokho okwenziwa ngo wayengumphathintambo wemaswingo unkosikazi Shubayi Mahofa. Umnangagwa uyangiswe ngumongameli Mgabe obevela kwele South Africa egcekeni lendizamtshina lapho ayale kumxhawula wasemfuqa. Ababili laba babonakala emsakazweni weZBC bekhuluma okwesikhathi esingafika imizuzu elithumi lanxa amazwi abo abengazwakali bebebonakala bethukuthele. Abazi ngokwenzakalayo bathi abangokwenzakeleyo bathi uMgabe utshele uMnangagwa ukuthi waqamba amanga ngembangela yemfa kaMahofa esithi kumele alethe ubufakazi bokuthi wafakelwa itshefu kungakafiki ihola lethumi kusasa. Umgabe ubikwa esithi engehluleka uMnangagwa kuzamele achasise ukuthi wayevele ejongeni ngamazwi akhe. Kodwa sikhuluma nje uMnangagwa ubika ebizwe intatheli zindaba akwaziwa ukuthi ufuna ukukhulumani. Kodwa kubikwa njalo ukubana ezinye intatheli zindaba zixotshiwe.
Ababalisi beZimbabwe babambane labanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga eliqakathekisa umsebenzi wabo ele World Teachers Day. Ababalisi laba bebekhala ngeholo eliphansi njalo besithi uhulumende kahloniphi amalungelo abo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yathule umbiko ichothoza kakhulu umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Logora isithi uyehluleka umsebenzi. Ukungabhadalwa kuhle sokubangele ukuthi ababalisi abaningi basuke eZimbabwe bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Khuli Mathulela Spanda ofundisa kwesinye isikolo eJohannesburg kwele South Africa.
Usuku ethu uthakazelela kakhulu ngoba sibheka emuva bekuthi imisebenzi yethu esiyabe siyenza siyenza kanjani, njalo siphinde sibheke masibona ingane zethu esiyabe sizifundisile sisezindaweni ezinhle eziningi besebenza kahle sibona ukuthi hayi impela siyabe sisebenzile yoba bethi noble profession sibona ngezithelo zawo
siyazi eZimbabwe kule nkinga eziningi ababalisi ababhekane lazo ezigoqela iholo eliphansi lokuswela izinto zokusebenzisa ezikolo okusuke kuphazamise kakhulu imfundo yabantwana nxa uqathanisa okwenzakala eZimbabwe lase South Africa mahluko bani okhona
mawuthi ngibheka ngesikhathi lapho engangifundisa khona eZimbabwe into engaqala ngayo ngabe ngiqathanisa ngestandard of education iZimbabwe ingabe ihamba sibile bunzimeni ezintweni ezifana lokuthi ababalisi basuka baya kwezinye izindawo labantwana basuka eZimbabwe buya bezofunda eSouth Africa yabo lokhu sakhanya ukuthi insalela yakhona eyokuthi basendaweni once upon a time le standard of education ephezulu so mawuyiqathanisa bakhaya mabefika lapha bayenza kuhle kakhulu but khonoko nje ukuthi ababalisi basuka bagcwala yonke indawo zabona ukuthi iSouth Africa isibenefita kakhulu emandleni ababalisi kumele ukuthi ngabakhulisa vele ilizwe laseZimbabwe and yikho sokuna kusenza lokuthi standard of education eSouth Africa ikhanye isingani iphezulu o iyalingana leZimbabwe kodwa yena isebangene eliphezulu ngoba kulama resources wonke ama qualified teachers aZimbabwe amele befundise ekhaya iwagcwele khona eSouth Africa
senke ngakutsho lokho ukuwe baba Spanda kodwa ngithanda ukukuphinda njalo uZulu elalele wangifundisa njalo mangikhangela emuva ngiyaziqhenya ngawe ngithi ungomunye wababalisi engibathakazelelayo kakhulu engizahlala ngibaphakamisa empilweni yami ngalokho ngiyabonga
Hayi, lami ngiyabonga Mr. Nkomo ngoba ndokungikhumbula insuku zethu seDombodima ma sasihamba lapho esifika khona sihamba sixoxa nje ngeliterature. So lami ngiyabonga kakhulu ukuthi bendiloku ngisacommunicate lawe Mr. Nkomo.
Umnumzana Khuli Mathulela Spanda ngumbalisi weZimbabwe ofundisa kwele South Africa.
Dolobho leGwanda sesole iqula lePhalamende libona ukusetshenziswa kwemali esithi uhulumende akalandaba lentuthuko yezansi yemandebeleni ngoba kulamadamu kanye lezakhiwo ezingakapheli. Secele ukuba lezinhlelo ziyebelwa imali ukuze ziqediswe. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Iningi labantu abakade besemhlanganweni wokuhlaziya ngoluhlu lemali esetshenziswa nguhulumende ole budget oqhutshelwe ehoteleni eGwanda belikhala ngongayakhiwa kwedamu leThuli Manyange lona elakhulunywa ngalo kusukela ngomnyaka 1985 kodwa kuze kube lalamuhla kula osekwenziwe. Umnumzana Timothy Zulu isakamusi eGwanda njalo elilunga lezanu PF ngomunye wabakhathazekileyo ngodaba leThuli Manyange dam.
Alikele from ukuthi lisiyalise nje lithi ngibathele. Nakuthi la ibuyana khonani. Ibuye lisitshele bekuthi ibuyana bakhe lathi sibone ukuthi sibuya.
Olunye udaba obelumqoka kulombuthano ngolomgwaqo osuka eGwanda usiya eMapisa okubikwa utshengisa ukuthi wanindwa ithara lapho ukhangela imephu eZimbabwe kodwa lalamhlanje ugcwele amatshe. Usomabhizimusi waleli dolobho umnumzana Meshek Ndlovu uthi kusobala ukuthi imali yatshontshwa.
Umgwaqo lo akhuluma ngawo ohlanganisa iGwanda leMapisa leFlamish kade waphepha ukuthi sewalungiswa usulethala imali yakhona yaphuma yaphelela emazinyweni amanye amadoda.
Ezinye izakhiwo ezilokhu zingakapheli kuleli dolobho zibalisa umthethwandaba weGwanda wona osuleminyaka efika phosa amajumi amabili wama ukwakhiwa kanye lekolitshi leJoshua Mkapu Wenkomo Polytechnic. Esine isakhamuzi umnumzana Simbarashe Moyo yena uthi ufuna isibhedlela seGwanda sithuthukiswe ngemali ezigidi ezine zamadola i-$4 million.
Isithungwiza ilabantu abalutshani kule Matisa but yanikeza 800,000. Ichipinge i-district hospital yanikezwa imali efika 1,175,000 But if Belder of Uganda is wrong as told Uto.
Umnumzana Begezela Matuma Fuzuayo, Omnopala Chigelelwe Zakamiz de Kwanda, Uso Lega Kuli Likomite Zemali, Ebi Kokela Muchalimana, Umnumzana David Chafika.
I committee lay as born with his Natangan. Lava want to save 10 years, Benji, Bay Committee and a lay Fanana. Bebuya Lape Kwanda every year, and every year Sibatella exactly the same things. And a lazy is in this Kunya as Wonka and Kwana is in this Kunmes as Pinda, as Pinda, Kotagawa Lutolian Zagala.
Abanya Bakele would the committee. Ikabang, Gusa Chains of Malia, South Africa, Guleli, Gresule, Mario Soboloma Pond, Abagate, Besuga. As Gakulumende, Bakalem of Gusilela with motors of Gusavan Z. Sam, Nimo Fusis on Kwananzi, Oenda was a Studio 7, Emma Chowden, Ekwandam.
In Longaniso. Ikomishini ebona ngokuqoja kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisela ukuvota elizweni lonke jikelele kuqala ngolwesibili ngeviki ezayo. Kuvika ubathabile masuku.
Uhlelo lokubhalisa ilungelo lokuvota kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku eyeBVR lukhangelelwe ukuqala okugcweleyo mhla ka 10 Mfumfu isimemethekisiwe ezigabeni zonke zelizwe njalo kuzakwenziwa ngamahlandla amane. Ekhuluma le Studio 7 esinye seziphathamandla sekhomishini yeZEC uDokotela Qhubani Moyo uthe imitshina elikhulu lasikhombisa izabe iqondane lobulawayo njalo uhlelo lolu lukhangelelwe ukubhalisa abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu amane 444,000.
Indawo zonke zemizwe lapho abantu bethu abeZEC abazabe bebuya khona emizini yenu bezolubhalisa ezikolo nezitolo. Amanye amasenta athuzanilani. Sikhuluma nje kathesi abe-voter education bazele seku-ground bezofundisana lalo ukuthi lilungiselele ukuthi kusukisela mhla ka-10 Okthoba bazabe sebebuya ezigabeni zenu. So labo abangabhalisanga kuma-district offices yazini ukuthi selingalungiselela ukuthi libhaliswe ku-voter kathesi ngoba sekufike ebangeni lokuthi sibuye kini khonapho emakhaya yenu ngoba internet yonke. Ukubhalisa kade isele isibuyile vela khona le emazweni sesiyihambisile ezigabeni lezigaba ukuthi abantu bethu basebenze barejiste wonke ozuyo ikhoze sithi njengekhomishini wonke umuntu kahlale elungiselele isixhupha sakho kumbe ipassport yakho ukwenzela ukuthi uyebhalisa ukuvota. Hayi
olwela amalungelo oluntu ekhangele ezokhetho kobulawayo umnumzana Mthokozi Sindebele usole iZEC esithi uhlelo lolu luzakhipha impumela efana loluhlu lwamabizo abantu abazavota oludala.
Hayi amasenta siwabonile sibili kodwa esikubonayo ukuthi khona khona uhlelo lolu lokurejista lolu luzaba neproblem efana leproblem nalena eyama-birth certificate. Uhlelo lwe-Registrar General's Office lokuthathisa abantu ama-birth certificate ukuthi khona khona ama-centers lapha ade kuthathwa khona ama-birth certificate abengekho visible bekungakhanyi nje bekuzibonela abantu bedlula bengazi belokuthi kwenzakalani.
Omunye wabakhangelele ukubhalisa ukuvota umnumzana Nkosi Khona Mathe uthi uhlelo lolu luhle kakhulu laloba luphuze ukuqalisa.
Kodwa ke khathesi nxa sebebuya besiba seduze besiba begcwala indawo yonke besabalale indawo yonke ngibona kuyabangcono kithi esifuna ukuvota lakulaba abangabe bebengabantu ababengafuni ukuvota kodwa bengagcina bekhuthazekile ukuthi labo bebuye bezovota. Singabhalisa ngiyabona ukuthi sibhalise endaweni eziningi kusho ukuthi abaningi bazabe sebesanelisa labo ukuthi bebekhona kuloo nto lohlelo oluzenzakala kumnyaka ozayo lokuvota.
Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha ukuze benelise ukuyabhalisa ukuvota. Kodwa laba abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende solusenza engane abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. IZEC ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Good life talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngemizamo yabanye abathi kusetshenziswe imali yakwele South Africa eRand ibe ingxenye yemali yeZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Isehlakalo sokudutshulwa kwabantu abakade besemkhosini womculo omdumo we-country edolobheni le-Las Vegas esigabeni seNevada khonapha eMelika sokudale ukuthi amanye amalunga ebandla lama-Republicans abakade bengasekeli imigoqo ekuthengiseleni uZulu Makhaza imibhobho bathi kumele lukhangelisiswe lolu daba.
Isigodlo sakwele India eseMumbai sibikwa sigalula phakathi kwamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi eliqale ngenyanga kaNcwabakazi njalo elinoke lichitheka kuze kube namuhla. Incwadi kwezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi i-global warming ikakhulu isikhudumezi esenzakala kumfula omkhulu owe-Arabia Sea.
Ukudonselana amandla kubandla le-ZANU-PF kungaba sekufike kusibanga esikude kulandela ukufuqwa esifubeni okwenziwe umnangagwa ngumongameli Mugabe izolo egcekeni lendizamtshina lapho ayale lokumxhawula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi lo mnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ngibona mina lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabe likhangelane lobudlwangudlwangu obukhulu ngoba phela ibandla leZANU-PF alijayelanga ukuthi kube lomuntu ozama ukuthi alwisane njalo azimisele ukumisana lo President Mugabe. President Mugabe ujwayele ukuthi nxa kulwiwa yena uyabe ngekho, nxa esekhona laye njalo esefakwa phakathi esechallenjwa nje sokuthiwa khona hayi ngena enkundleni kulwiwe kutshengisa ukuthi kuzakuba nzima kakhulu. Asazi ukuthi abebutho labanye bazakuthatha ngayiphi indlela njalo bawuceleliphi kudube ukuthi sizwa kuthiwa bakuceleli kamnangagwa, khonokho kutshengisa ukuthi kungaba lokulwisana okukhulu kakhulu.
Mnumzana Sibindi, wena ukubona njani okwenzakalayo kubandla leZANU-PF la?
Well, okwenzakala kubandla leZANU-PF ngathi mina umuntu obathi iBhayibheli kuthiwa kulesikhathi sayo mhlo ngathi inkomithi yeZANU isishiya begcwala khona ngoba iZANU seyazi iphathi yokudlwangudlwangu, iphathi yehlukuluza abantu, iphathi yabulala abantu ngesikhathi sama-1980s ngekukhula kwe-20,000 kodwa ucocwa la konke kumala khonokho. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi isikhathi sebevukelana bona bodwa and sokusekugcina ukuthi ngokuvukelana kwabo kuningi esizakuzwa ngabo ngoba bayazani ukuthi baniwenzani khonokho sokuzolala ukuthokozelo sokukhona phakathi kwabo ede sivelela ngabantu abangafisi kumele iqiniso bangabantu abafisa ukuthi zenziwe ngentando yabo bangabantu abangafuni ukuhlonipha abangazokuyenza abanye abantu. Yikho khonake sisebevukeleni usekugcineni ukuthi lokho omunye ayinayo ukwenza icathile abe wazathile sokumezekeleni sekuthatha ukuthi abana bona bodwa. Kodwa-ke ngezinye indlela ngithi for ilizwe leZimbabwe kuyinto enhle eyenzakalayo.
Mnumzana Sibanda, ngakucele lwamabandla aphikisayo lawo kungani hayi asonto esingathi thina singabona iZANU-PF isiphuma embusweni, ukubona njani?
Yaya angiboni iZANU-PF ingazikhupha yedwa embusweni kodwa ukuthi ikhathesi isebuzimeni bokuthi ingakhitshwa embusweni ngamabandla aphikisayo kungabe kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikhangelise njalo siyithembe ikakhulu nxa sikhangele ukuthi wona amabandla aphikisayo akajekise ukuthi azwanane njalo azinike ukuthi bazakulwa njani kukhetho olulandelayo. njalo nxa kuyikuthi iZANU-PF iphumelele ukuzivulala amabandla aphikisayo kufanele akhe esivumelwane esikhulu esiqinileyo esokuthi bakwenza njani ukuthi nanxa befake ubukhokheli bafake ubukhokheli obungathembeka njalo bungaphangisa belule ilizwe ngendlela enhle. Kodwa kufanele silandelele ukuthi bona amabandla aphikisayo bekufanele kathi siyaqaleke manje ukugijima odoko sokuyikuthi umkhokheli wabo laye ngani akezwa kuhle usegoli udinga ukwelatshwa. Ngoba phela indlela izalo elwa abalwa ngayo manje yokuthi o-vice president bakhiphelana ama-statement bebanika intatheli zindaba ayisiyo ndlela yokukhulu kutho ukuthi bona ngaphakathi kwabo vele ngabathola ukukhulumisana ngabantu abangakhangelani emehlweni. Nxa bengakhangelani emehlweni kutshengisa ukuthi bangabe bethole ubuzima obukhulu. Singazi ukuthi upresident Mugabe ufike wathini njengoba ethole izinto sezimikabuhlungukane.
Mnumzana Sibindi, ungathi umongameli Mugabe utshengisa yini ubukhokheli obuqotho nxa sikhangele okwenzakala?
Engakutsho kathesi mina nxa ngikhangele umongameli Mugabe ngibona ngathi atshengisa ubuqotho obuphakemeyo ukuba ngumthungameli. Njalo nxa nginanzelela mina ngowami umbono ngibona ngathi into zonke ezenzakalayo sezingaphezu kwamandla akhe. Siyananzela ubana umuntu omdala futhi ubudala lwakhe kusuka kathesi. Kodwa ke sokusegcekeni ukuthi zonke ezenzakalayo lezi angiwathi kulabantu abangemuva abamfunzayo ukuthi yenza so yenza so yena ngokwakhe ngibona ngathi kuthungameleni kwadlaselwa amandla usethungamela wabanye abantu ngikungananzelela kathesi izinto eziningi kungakuyenzakala into eziningi siyabona umama owelizwe ushesileti umkakhe ugrace Mugabe engakhulumile ukuthi Mugabe angaziki ukubana abe lesinoma sikhathi uma ugijima uhambile afike akhuluma akhulume kwesikhathi ahlamba zabantu ayenze lokhu lalokhu ngemva kwesikhathi esithile wala umongameli eselendlela khonapho njalo futhi sinanzela ukuthi wakusasiyomuntu kusegcekini ukuthi ibandla yezanti yezidabukane phakathi and isikhathi esiningi sesinanzela ukuthi umongameli Mugabe usesenza amadinga esikhathi thina alwabukhodo phakathi.
Mnumzana Sibanda, isikhathi asisavumi, ungasigqibela uhlelo usi panje imbono yakho yokugcina.
Ngiyabona nami kungathela ukuthi abantu banandele sisi ukuthi iZimbabwe igcile kakhulu njalo ibanjwe kakhulu ukuthula ukuthi ngathi ukuthula khona kungathi ukuthi kungaliwa abantu bangahlale begijimisana ezaladeni kubanjwe ukuthi iZANU kayilwisani. Ukulwisana kweZANU lokhu kufanele sikunandele sikukhangelise kuhle ngoba kungagcina kuthele ilizwe lonke phakathi komnyama omkhulu kakhulu okulwisana ngendlela engayisiyo. Njalo siyeza ukuthi ukulwisana kwangikhona nxa kukhulunywa phakathi kwakho vice president uMphoko loMnangagwa sokukhulunywa ngezinto ezifana nokubandlululana ukuthi hhayi uMnangagwa yena uhambe waya khonale wathi iMashingo ilizwe elizimelele lodwa into ezifana nalazelezo. Abanye besithi hhayi uMphoko uzama ukuthi ukwenza ukukhethana kukhethwa abantu besindebeleni njalo njalo.
Alo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukusilela kwedola lemelika elizweni sokubangele ukuthi abanye bathi ilizwe kumele lisebenzise irandi lakwele South Africa, kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wokukhulumisana ngezesimo somnotho lokuba sibaphatha kanjani abesifazane obizwe ngabenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane owe-Women's Coalition of Zimbabwe oqhutshwe ngendikimba ethi Women Unmasking the Zimbabwe Economy. Enye yalezi ngcwethi kwezomnotho engumcebisi njalo kahulumende kwezokuthuthukiswa kwawo uProfessor Ashok Chakravarti uthi okunye okungenziwa nguhulumende yikubuyisela imali yakuleli lanxa usobala ukuba kuzoba nzima ukuthi uZulu akwamukele sewalahla ithemba ngemva kwezehlakalo ake wahlangana nazo eminyakeni yangemuva.
The bottom line is that we are in a situation where there is a shortage of cash.
Iqiniso elikhona yikuba sikusibanga esibi iyasilela imali yakwamanye amazwe ngasingaqabelani amanga masidinge enye indlela yokulungisisa lolu daba.
Uthi lanxa esele minyaka esichiyagalolunye ezama ukumcebisa uhulumende ukuba avumele ukusetshenziswa kwemali yakwele South Africa eye rand akayi kulasha imbeleko. UChakravarti ngomunye wababephikisana lombono wokusetshenziswa kwebhondi kusukela ekuqaleni. Omunye wabekade bekulo mhlangano ngunkosikazi Audrey Charamba ingcwethi kwezokukhulumisana ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kanye lentuthuko enhlanganisweni ye-Women's Space.
Kule nto okuthiwa yi-informal sector policy njengabomama sibona ukuthi kuqakathekile ukuthi lathi sithathe indawo lapho ukhulunywa lezi ndaba ngoba ziyasiphatha directly. Ngakho ke kufanele njengabo mama sekele nje ukuphunga ugijima ngemsebenzi yethu, kodwa sibona ukuthi siphathisana lohulumende, sihlala ezitulweni kuma committee wona lawo afakiweyo amenyethweyo ukuthi abe khangelana lalezinto zendleko ye-economy yethu.
Uya usekela umbono walezingcwethi unkosikazi Jaramba wokuba uhulumende avumele ukusetshenziswa kwerandi njengoba lesi simo ilizwe likisho kwezomnotho siphatha abesifazane kubi ngokuphindiweyo okwedlula abesilisa.
Indaba yerandi qiniso lihle yiyo vele imali engathi iyasiphatha kakhulu njengabo mama. Iningi lethu siyawela siye Goli, siya ngaphetsheya, but ungakhangela ukuthi region yethu vele irandi iyimali esebenza kakhulu khulu. So mhlawumbe njengomama sibona kubalulekile ukuthi hayi mhlawumbe kumele lathi sibe sisapota sisekela lesi sinqumo sokuthi mhlawumbe uhulumende akathathe lomango wokuthi i-economy yethu ibisebenzisa imali ebiza amarandi.
Lanxa kulethwa kwemali yeZimbabwe kulinyathelo elihle, uJaramba uthi kodwa uZulu sekukade walahla ithemba ngalo hulumende, kuzothatha isikhathi ukwamukeleka kwalo.
Endinqubela phambili ngeyokuthi thina njengomama yithi esikhokhela imizi yethu, yithi esikhokhela engathi ama-communities ethu. So kubalulekile ukuthi into zibe lula kithina kulokuthi sibe khathesi okwamanje siyadubeka ngoba kulama rate abamaningi nengi. Enxa kulidola laseMelika sifuna i-rate nje, nxa kulibond sifuna i-rate nje, nxa kuyi-transfer sifuna i-rate nje. Njengabo mama kuyasidida, kuyasistressa sibili.
Ingcwethi zithi kunje kudingakala imali phose ibhiliyoni linye lamadola kwelemelika ebhodwa ezandleni zabantu elizweni ukuze sizinze lesi simo ilizwe likiso. Zisithi le eyizigidi ezingamakhulu amathathu ebhodayo kwamanje inganeli, njalo seyehla kakhulu isukela kwezingamakhulu ayisithupha ngomnyaka ka-2009. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ulezehlakalo ezisabekayo lonyaka kuzwekazi le-North America lezinye indawo emhlabeni wonke jikelele ezidale ukuhlupheka okumangalisayo phakathi kukaZulu. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuncedisa abaswelayo ole-United States Agency for International Development kumbe i-USAID, uthi umhlaba wonke ubhekane lenhlupho ezijiyeneyo ezizwisa usizi. UGreen utshele abasemhlanganweni ngokucubungula okubhekane loZulu ukuthi kuningi okumele bakwenze ukwenzela ukuthi banqabele ukuhlupheka kukaZulu. Lamhlanje kuzwekazi le-North America uZulu ubhekane lohlupho oludalwe lizulu lesikhukhula elinekathathu. Elizweni le-Mexico uZulu ubhekane lokubhidlika kwezindlu lokubhubha kwabantu abaningi kulandela ukuzamazama komhlaba okwesabekayo okwenzakale kabili. Ilizwe leMelika lithumele kwele-Mexico le-Caribbean Islands iqembu le-Disaster Assistance Response Teams ukuthi liyehlenga abantu ababhekane lomona odalwe lizulu lesikhukhula kanye lokuzamazama komhlaba. Kuzwekazi le-Afrika indlala emangalisayo kanye lempi zomvukela kumemetheka okungelankawulo. Lokhu kwenzakala emazweni anjenge-South Sudan, Nigeria, Somalia le-Yemen, lapho kulabantu abayizigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70 million ababhekane lezahlakalo lezi. Uhulumende weMelika ukhangelelwe ukuthi uzanika amazwe la izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamajumi ayedlula isikhombisa zamadola 575 million yokuzama ukunqabela uhlupho lolu. Kusenjalo kuzwekazi le-South Asia, abantu bohlobo lwe-Rohingya Muslim babalekela ubandlululo kumbe inketobejavi kwele Bema. Ilizwe leMelika lithi lizanika abantu abahluphekayo uncedo olulesisindo esedlula izigidi ezingamajumi amathathu amadola 32 million dollars kulabo ababaleke eBema asebehlala eBangladesh.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika lusigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama uChris Gande lilale
lontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.